Ya kungathi ku akukaphumi kuhle. Ye abangeke bayekele ama Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba ngathi kuvele kusempini kuyalwiwa lapha. Kodwa ke bangabe beloke bekhangele Ukraine kanti sokulo kunye okubangenelayo. Awukumele ukuthi bakukhangele ukwedlula Ukraine ngoba la iRussia angathi nxa ichaya ngale Ukraine. Kuyavuleka futhi ezinye izigaba ngemva kwayo ngapha. Enxa yongabe sokungoku kunye enqeso kulokunye okukhangelele ukuthi kuhle kusebenzise lona leli thuba lempi ukuthi litshaye khona ngale eRussia.
Sike seze ukubana sokusesatshelwa ukubana amasotsha aweRussia engangena ku-nuclear plant. Ingozi engaba khona ubona ngani ingaba ingozi enkulu kakhulu yini?
La mabutho sibili aweRussia avele wona ngokukhanya ngathi asekhona phakathi kweplant leya. Okwesatshelwayo ukuthi kuzadubuka into enkulu laphana ezachaya imimoya lebulalayo iradioactive leyo imoya lebulala abantu. Yiko osekukhanya ngathi kuyesabeka laphana. Akumelanga ukuthi kulwelwe khona phana kumbe kujikelwa amabhomba khona phana kumbe la iRussia ibe lamabutho ayo khona phana. Ngoba okwenzakalayo khathesi kuyukuthi akusaqedakali ukuthi kufanele ukuthi kwenziwe njani. Kodwa kuyingozi enkulu kakhulu ezakwenza ukuthi lawa ama-Russians afe ngoba umoya lwana uzaphephuka usiya khona le eRussia. Kumbe ezigabeni lezi abasebesithi bazibambile bona asebezithethe khona ngale Eastern Ukraine. Njalo uyachapha futhi ulwandle umoya lwana usiya khona le Europe khona le. Umoya lwana mubi kakhulu. Umoya ongabulala abantu abaningi kakhulu. Yiko kulokwesatshelwa sibili okukhulu kuyingozi enkulu ukuthi kwenzakale khona lokho ngoba izinto zangkhona zizigaba ezimbili nxa ngizilalelisa. Ukuthi khona kuzadubuka into ezachitha umoya lwana laphana ku-nuclear station. Kumbe yona i-nuclear station lena ishote i-supplies ezifunayo ukuthi iphile ibe irana laphana. Bese kugcina kutshinya umoya khona laphana. Umoya lwana uyingozi kakhulu. Umoya obulala khonapho sibili. Umoya omubi kakhulu.